ithuba ke lokubonga uChris kanye lojonga ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 Nhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje icelele MDCT elikhokhelwa mnumzana Morgan Tsvangirai ethi amazwe angentshonalanga akumelanga avuselele ubudlelwane leZimbabwe uhulumende walelo lizwe engakalulungisisi imithetho ukuba ilandele okumunyethwe yisisekelo sombuso esitsha. Abasekeli bezanuPF eHurungu West esabelweni seMashonaland West babiwa besithi bafuna umnumzana Themba Mliswa owaxoshwayo kulelo bandla ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election nxa kukuthi luyadingeka ukuthi lwenziwe, njalo bezamsekela ukubana azimele njenge-independent. Inhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazane ezingaphansi komanyana we-Women's Coalition of Zimbabwe zihlangene lamhlanje eHarare zihlaziya amacebo okukhankasela ukuthi i-Gender Commission Bill ingabi ngumthetho welizwe ngoba ingalandeli konke okumunyethwe isisekelo sombuso selizwe esitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Icelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi amazwe angentshonalanga akumelanga avuselele ubudlelwane leZimbabwe uhulumende walelo lizwe engakalungisisi imithetho ukuba ilandele okumunyethwe yisisekelo sombuso esitsha kanye lokuvumela izizalwane zonke zelizwe ezilelungelo lokuvota ukuthi zivote kungakhathalekile ukubana ziselizweni lalo bahatshi. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obed Gutu okhulumele Studio 7 ukhuthaza amazwi athuthukileyo ukubana ma angavuseleli ubudlelwane lohulumende weZANU-PF yena ingakalungisisi konke okwavunyelanwa kusisekelo sombuso. Umbiko owethulwe yi-MDCT uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe ukuze ihambelane lalesi sisekelo esitsha, njengoba le nhlanganiso yamazwe aweYurophu eye-European Union seyamnika imali yokuqhuba lomsebenzi. Leli bandla lithi lifuna njalo ukuthi kulotshwe ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll elitsha elitholakala ebulenjini, njalo elisebenzisa indlela zangalezi nsuku eze-biometric voters roll elenza kube lula ukuthi umuntu wonke ahle athole ilungelo lokuvota lapho esefikise iminyaka elishumi lantathu, hatshi ukuthi aqale ayibhalisa ukuthola leli lungelo. Laphinda lagcizelela ukuqakatheka kokulandela kwemithetho evumela intatheli zindaba ukuthi zisebenze zikhululekile. Izakhamizi zeHurungu West esabelweni seMashonaland West zibikwa zingajabuliswa linyathelo elithethwe libandla leZANU-PF lokuxotsha umnumzana Themba Mliswa ebandleni yena engangonanga lutho. Abasekeli beZANU-PF laba babikwa besithi bafuna uMliswa ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election ezimele njenge-independent nxa kuthe kwadingeka ukuthi lwenziwe, njalo bazamsekela. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe kulesi sigaba ngempela sonto lapho amalunga eZANU-PF ekubeke sobala ukubana azosekela uMliswa nxa engancintisa izimele ngemva kokuxotshwa kwakhe ebandleni kumaviki amabili edluleyo. USobhuku Modekai Jareya nguye obikwa esungule udaba lukaMliswa lolu ngokuthi kasukume emhlanganweni lo azise umhlangano ukuthi uyemukela na uncintisa kulolu khetho engameli bandla kodwa emela uZulu njenge-independent. UMliswa ubikwa evumile phambi kwakaZulu ukuthi uzoncintisa kulolu khetho njengokucelwa kwakhe ngabantu beHurungu West abathi balethemba lobukhokheli bakhe. Lo mhlangano ungenwe ngabagcina isihlalo benhlangothi zabasakhulayo labesifazana eziqintini ezilishumi lantathu, induna zalumango, osobhuku kanye labalwa impi yenkululeko. Umhlangano weHurungu West wenzelwe esikolweni seKaramba Zuntu uhlose ukuthakazelela ukuphumelela emihlolisweni kwabantwana besikolo lesi ngesilinganiso esiphezulu esabeneleni seMashonaland West, kodwa ucine usuhluza indaba zombusazwe abantu bagcina beveza ukungaphathwa kuhle ngokwenzakala ebandleni leZANU-PF langokungena kwezombusazwe komkakhe kamongameli unkosikazi Grace Mugabe obangele ukuxotshwa kweziphathamandla eziningi ebandleni leli lakurhulumente okugoqela unkosikazi Joyce Mujuru umliswa kanye labanye. Ababulawa ngumkhuhlane wezinso eZimbabwe sebebombe inhlanganiso yeKidney Association of Zimbabwe ngenjongo yokudinga usizo lolwazi phezu kwalomkhuhlane lokuthi baziwe abaphila lawo. Njalo kusungulwe uluhlu lwamagama alabo abafisa ukunikela izinso zabo nxa bethe behlelwa yingozi. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokwakuqala elizweni ukuba kubunjwe inhlanganiso esebenzelana labaphila lomkhuhlane wezinso eyeKidney Association Zimbabwe lanxa kade zabunjwa lezinhlanganiso emazweni athuthukileyo. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini eLivell's House of Beauty eHarare lamhle kuseni wokwethula linhlanganiso ebunjwe ngenyanga kaLwezi nyakenye, umgcini sihlalo wayo umnumzana Lysias Sibanda uveze ukuba zinengi izizathu ezenzela inhlanganiso ibunjwe ezibalisa ukuphathisa labo abehluleka ukuthola usizo ngoba bengelayo imali yokuhlawulela inso eyabe inikezwe ngomunye.
So i-association ifuna ukuthi i-raise imali. Nxa si-raise imali, nxa kulabantu abangafudiyo sibancede labo bathole i-treatment ukwenzela ukuthi bahambele phambili lempilo yabo. Ngaphansi kokudinga isizo into i-education ngathi ukufundisa abantu ukuthi ilokhu zeni-kidney disease, what causes it? Ama-diet abantu, kumbe abuse of alcohol, abuse of ama-drugs, into ezinjalo. Ukwenzela ukuthi abantu bayekele ukwenza into ezenzela ukuthi bagule at the next stage, yeah.
Uthi uSibanda udubo lokungasebenzi kuhle kwezinso ngoba zingasanelisi ukuhlamba ingcekeza egazini, umuntu wonke kungakhathalekile ukuba uyisima kanjani ulakho kuluthola ngoba lungabandlululi. USibanda uxwayisa uZulu ukuba akangayengwa yilabo abathi bayanelisa ukulwelapha ngemithandazo lolu dubo ngoba kungoludinga ukuthatha imithi lokulandela lokho okuthiwa ngodokotela sikhathi sonke.
So i-association ifuna ukuthi i-raise imali. Nxa si-raise imali, nxa kulabantu abangafudiyo sibancede labo bathole i-treatment ukwenzela ukuthi bahambele phambili lempilo yabo. Ngaphansi kokudinga isizo into i-education ngathi ukufundisa abantu ukuthi ilokhu zeni-kidney disease, what causes it? Ama-diet abantu, kumbe abuse of alcohol, abuse of ama-drugs, into ezinjalo. Ukwenzela ukuthi abantu bayekele ukwenza into ezenzela ukuthi bagule at the next stage, yeah.
Omunye wabodokotela abazingcwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yezinso uDr. Luke Kudakwashe Mchemwa uveze ukuba bengamakhulu amathathu 300 okwamanje abaphila lalo mkhuhlane elizweni. UDr. Mchemwa uthi leli kulinani lalabo abaziwayo ngoba besiya ezibhedlela kuyatholiswa usizo sikhathi sonke, iningi kungabakhetha ukuzihlalela emakhaya ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa. Uveze njalo uDr. Mchemwa ukuba isikhona elizweni imithi ephiwa labo abala ukungezelelwa igazi ngoba ukholo abakholwa kilo lungabavumeli ukwenze lokho. Abenhlanganiso le bathi iza kuphawulwa kusemthethweni mhla wosuku lokuqakathekisa imisebenzi enziwa ukulwisana lalo mkhuhlane wezinso emhlabeni jikelele olwe World Kidney Day oluzananzwa mhla zilitshumi lambili ngenyanga ezayo kambimbitho. Zibikwa zinlutshwana ingcwethi elizweni eziphathisana lozulu ophila lalo mkhuhlane wezinso zingedluli ezinhlanu, okuyinkinga kulabo abaphila lalo mkhuhlane. Lezi ngcwethi ziveza ukuba umuntu kumele athole usizo lokuhlanzwa kwegazi kusetshenziswa umtshina we-dialysis icengwe ingcekeza emzimbeni. Lokhu kubiza imali ethe xaxa, kungakho iningi linganelisi ukulandela konke okuthiwa ngodokotela njengoba kumele lihlanjwe kathathu ngeviki igazi lalowo osela lolu dubo ehlaliswa emtshineni okwamahola aphakathi kwamane kusiya kwamahlanu. Ezibhedlela ezizimeleyo kubiza imali esukela kukhulu lamatshumi amahlanu amadola $150 kusiya kwamakhulu amabili amadola $200 sikhathi sonke behlaliswa emtshineni. Lokhu kusitsho ukuba kubiza amadola phakathi kwamakhulu amane lamatshumi amahlanu kusiya kwayisithupha $450 to $600 ngeviki ukuthi ahlanjululwe igazi iphume engcekeza emzimbeni kusetshenziswa umtshina we-dialysis. Ezibhedlela zikahulumende inhlawulo ingamatshumi amahlanu amadola kwabafakwa emtshineni we-dialysis ezibalisa esempilo leChitungwiza. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ezingaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe zihlangene lamhlanje eHarare zihlaziya amacebo okukhankasela ukuthi i-Gender Commission Bill ingabi ngumthetho oqobo welizwe ngoba ingalandeli konke okumunyethwe isisekelo sombusho selizwe esitsha. Okuningi kwenzakale kulo mhlangano asikuzweni kungxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 lomgcinisalo walomanyano unkosikazi Virginia Muwanikwa.
Sachazisa ma members ukuthi kule zinto ezimele ziyenzwe ukuthi i-commission lay ibe ifanana la lay commission ephakathi kwe-constitution. Ngoba i-gender commission itwa khona ku-constitution, it's meant to be an independent body. Kodwa ngasikhangela i-draft bill sibona ukuthi hayi ikhanya ngathi ayisiko independent. So kanya ngathi bayithathe bayifaka ku Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development. So vithina besithi hayi akusiko, kumele izimelele yodwa. Besikhuluma futhi lokuthi abantu abazaba baku commission. Ku constitution ithi yona abantu laba appointwa lo president and they are answerable ku parliament. Kodwa sesikhangela ku draft bill e gender commission. So kanya ngathi sebesithi abantu lawa bangapointwa lo president sebekhona ama commissioner istaff kumbe abantu abazasebenza ku commission bayabe sebe appointwa lo minister ngo minister we women affairs kuqokela ukuthi angasekenda labantu ku abaku ministry ukuthi basebenze ku commission iposition ka CEO entina besithi hayi that's not what the constitution says. Besikhangela futhi ukuthi ku-draft bill ukuthi khona uminister angatshela i-commission ukuthi kulezo zinto abaza that they will be looking at, they will have to see okuthiwa khona i-national interest and angathi lokhu yini akurayithanga ku-national interest kumele i-commission ithathe lokho okutsho lo minister.
Kuyini eliza kwenza ngalolu daba?
Besicocisana sithi hayi kumele sikhulume labaphathi ntambo ukuthi sibatshele ukuthi lapho bazabe siye esigabeni kubuye khuluma labantu kumele bakhulume okuphakathi kwe-constitution hathi ukukhuluma ngokwe-commission eyingafanananga laleyo i-commission eyiku-constitution.
Lo-ke ngunkosikazi Virginia Muwanikwa, umgcinisihlalo womanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe, obekhuluma ecingweni lapho le-Studio 7 eseHarare. Umanyano wenhlanganiso zabasakhulayo owe-National Youth Action Alliance uthi usuqalisile umkhankaso wokufundisa abatsha ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kundaba zombusazwe ukuze baqoqe elakusasa labo ngendlela abayifunayo. Lanxa nje abasakhulayo beyibo abaningi elizweni, esikhathini esiningi kabatholi ithuba lokungena ezikhundleni zombuso lapho abangaphatheka khona kuzinqumo eziphathelane labo. Ingcwethi kwezembusazwe zithi inkinga yikuthi abasakhulayo labo kabaphiwa ithuba ngamabandla abo ezombusazwe njalo abanye ngabangelandaba lezombusazwe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC njalo engomunye wabo-kansila abahlanu bedolobho lakoBulawayo abangabasakhulayo. Umnumzana Mlando Ncube.
Ilizwe lakithi leZimbabwe, i-political space igcwele i-violence nokwethusela, babuya besabe abatsha. Okwesibili, ithuba kabaliphiwa ngoba uhle ubanje usasesikolweni. Singakhangela konke indlela okufundiswa ngayo ezikolo, isilabhasi nje yonke. Iyabagezisa ingqondo abantu abatsha bengasacabangi ngekusasa yabo enhle. People sebenze bakholwa ukuthi umuntu oyedwa engabaphilisa impilo yabo yonke, and behanjiswa bo-national service ba-blackmail ukuthi no, ungabuya national service sizokupha umsebenzi. So angitsho ukuthi aba-participate sibili ngendlela leyana ejabulisayo.
Inkinga uthi kungenxa yokuba kabaphiwa ithuba.
Yehe, balincitshwa lelo thuba ngoku one ngethuba lokuthi uhulumeni okhona kule kwelakithi eZimbabwe. Vele ungavele ungene kwezombusazwe, kumele ube lesindo esiqinileyo ngoba uyabubotshwa, utshaya, usenziwani. Okwesibili, lesisekelo sombuso wethu nxa sesiya kwezokhetho kasicaci kahle, ngoba uzathola ukuthi kulamanye izindingeko zokuthi ukuthi kungathi ukuze ube lilunga lekhansili kufuneka lokhu lokhu. Thina singena sibe le nhlanti isisekelo besisitsha esidala besisithi sona kumele ube lendlu sisitho le minyaka ethize omethu siyihlale koBulawayo. Kodwa okwamanje ngesikhathi sohulumende omanyelwane kumeliswa ukukhangelwa kwakhitshwa zenezo izibopho zenezo.
Elina, njengabasakhulayo ungathi liyazimela lani yini, liyachukana labo abadala lapho kubana balifake lani esikhundleni esiphezulu njalo lakho ephalamende likhona ukuthola isihlalo?
Thina njengabantu abatsha, iqiniso lihle kathesi, siyachukana labo kodwa sisabalele, singabambananga. Ungakhangela omama abesifazana bakuzamile babambana, yikho bethiwa i-quota system yabo njengabomama abathi i-PR leyana. Thina ama-youth sisuka sisetshenziswe ukuthi wena ungaliphi ibandla, wena ungaliphi ibandla, kasibuyanga ndawonye saba le one agenda njengabantu abatsha ukuthi sisela izihlalo ezingaka ephalamende, then sesizahamba-ke iye-claima politically kuma-political parties ethu. So into yokuqala edingeka ukuthi thina njengabantu abatsha sonke siqhubekele phambili. Kodwa ngakunika imzekeliso, ekhansilini yakoBulawayo sibane abantu abanye. Ngiyakutshela ukuthi ngendlela esibambene ngayo, i-service delivery kuma-wards ethu nxa sesiyifuna, abadala bayasilalela ngendlela ephakemeyo.
Lo-ke ngumnumzana Mlando Ncube, ukhansila ka-ward 1 koBulawayo, njalo engosakhulayo oleminyaka engamashumi amabili lasikhombisa. Lingakhohlwa-ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM, laweshortwave 12080, laku-15775 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela intuthuko yabasakhulayo kwezombusazwe, uhlelo lwe-The Connection. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 lisithola khonapha e-Voice of America e-Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhomba abethiwe emzimbeni wamadoda amabili adubuke abulala abantu abalishumi abakade bephakathi kwekhombi engenwe ngamadoda lawo mabili erenkini yamakhombi lamabhasi edolobheni leKano kwele Nigeria. Kuthi kwele Democratic Republic of Congo, uhulumende uthi sesungule impi yokulwisana labahlamuki besihutu bakwele Rwanda okusemthethweni. Lokhu kwenziwe edolobheni le Uvira esabelweni seKivu esingencelane lele Rwanda. Olokugcina udaba kwezamanye amazwe, sokuqhamuke okunye okufuthelana phakathi kukamongameli Barack Obama weMelika lamalunga eCongress phezu kokuvalwa kogatsha olubona ngendaba zasekhaya olwe-Homeland Security, ngoba amalunga e-Congress esala ukupha uhulumende imali yokuhlawula izisebenzi kulolu gatsha. EleZimbabwe libe lesilinganiso sokwehla kokusungulwa kwamabhizimusi esikhulu kakhulu emnyakeni odluleyo. okungenye yembangela yokonakala komnotho welizwe. Usibalo khulu webhanga lelikhulu lesizwe LRBZ umnumzana John Mangujka uthi yena ilizwe lithole imali engaba ngamadollars inkulungwane eziyisithupha lasikhombisa zezigidi zamadola $67 million ngokusungulwa kwamabhizimusi, kodwa ngomnyaka ka-2013 ilizwe lathola imali engaba zinkulungwane eziyizigidi ezilikhulu lamashumi amashamu amachumi ayisithupha lanhlanu amadola $165 million. Ingcwethu kwezomnotho welizwe zithi umumo uke waba nganeno ngesikhathi sombuso kahulumende womanyano. UChris Gande weStudio 7 uxoke le ngcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga othi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe kunye labayizizalwane zeZimbabwe behlala kwamanye amazwe bayesaba umthetho wokuthuthukisa inotho yabensundu owe-indigenous ukuthi basungule amabhizimusi kwele Zimbabwe.
Into ekhona apha ukuthi abantu bekhulekile kwesaba ukuyasungula amabhizinisi ekhaya, ngoba singathi yakhangela lokho osokwenzakale kusukela kuye 2000 kuyefika esingathi lakathe abantu lokho besithunyela amabhizinisi nabo okungekho emthethweni, ukuthi nxa besiya komthethwandaba khona ngale abatholi ukusungulisa kwezinye indaba zabo okujabulisayo. Ikakhulu abantu bayesaba ukubana enakusasa leZimbabwe yalaziya, ngitsho imithetho ikhona ngoba singathi yakhangela ngo-2000 bekule mithetho sibile eqinile ekade ingani injani iyakhangela ukubana akula muntu ongathathela impahla yakhe okulokho emthethweni. Kodwa kuhlalanga iminyaka emibili ngemva kwalokho abantu bathathelwa amaplaza. Kuthe kwahlalahlala ngemijana kwafika le imithetho eyaba khona yokubana abantu kumele benjani besebenzele nabanye abantu eZimbabwe. Imithetho iyaphonga ukuthi abantu bevuka ekuseni sikhona yayisifakiwe isiwe njani izimiso zilisa. Yikho-ke konke lokhu abantu banjani even izizalwane zeZimbabwe ziyakusaba ukuthi kanti elakusasa lona liyabe lingeminjani. Kulokungathembeki okukhulu phakathi kwababusayo abantu beZimbabwe, kulokungathembeki okukhulu phakathi kwamabhizinisi eZimbabwe kube njani lokwesaba ukubana kanti lona vele iZimbabwe nje kwalisakhanye lisakhokhile iZanu-PF yilizwe yini umuntu ongazimisela yena ubana eyefaka impilo ya imali yakhe oseyisebenze impilo yakhe yonke.
Izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe sizwa kuthiwa zahambisa kumbe singathi zathumezela imali eningi kakhulu engamamiliyoni athile ziphathisa izihlobo labangane ekhaya, kanti pho nxa zingathatha imali yona leyo ziyesungula amabhizimusi zenze lo kuthiwa investment, kuyini okungaba kusesabisa khona?
Aha, kungabe kusebenza lokho mfowethu, kodwa into khona ukubana yinanzeleleyo ukubana izigidi lezigidi zemali lezi ezithunyezayo zikha ekhaya zithunyeza engxenye kule viki umuntu uthunyezile weza kuthiwa hhayi ubani kasaphilanga uthunyela imali yesibhedlela, futhi ngale ukuzwakale ukubana kuthiwa ubani unjani abantwana baxotshiwe esitolo ngale uzobani sithi hayi ngicela ukuyi $10 ngoba namhla endlini umagidi uselala ezini. Ayisiyo mali eyokubana yimali engaphezu kwaleyo okubana singathi thina yi-social welfare fund, ngoba kakathe esilokho kuthiwa yi-half a billion dollars ethunyezayo ekhaya singathi yi-social welfare fund. Ayisiyo mali engaphezu kwaleyo abantu abangeke igcine besikhathi vele ngiloku yi-$100 besingakusebenzisana. Yikho-ke okokuqala lokho. Okwesibili ukubana abantu eZimbabwe bona ngokwayo ngokusakalala emhlabeni abangabe njani bama lo mqondo omunye ukubana imali leyo benjani beyitshaye inkazathu ukwenzani beyesungula amabhizinisi ekhaya. Okwesithathu kubuyela kukhona okuthana njengakukhuluma kuqala ukuthi kulokungathembeki okukhulu kakhulu okwenza ukubana izini zona izizalwane zeZimbabwe ezilazile izwe leli ukwedlula abantu bokuza ezikwesabayo kakhulu ngokufaka imali yabo eZimbabwe khona ngale.
Lo ke umnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezomnotho, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwelebhilitane. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sihlaziya umkhuba wesintu wokuthiya abesifazane ngemithi okubizwa ngokuthi yilunyoka. Kusanda kuba lokuxokeza la esitaladeni elizelokishini leyovelo kule-South Africa, lapho kucatshangelwa khona ukuthi kulo mfazi womuntu ozalwa eZimbabwe obanjwe emacansini lenye indoda. umkakhe ubikwa esebenzise ulunyoka ukuze ambambe xaka loba nje udaba lolu lungacacile kangako esikuhlolisisa lamhlanje ukuthiya kwabesifazane ngemithi yolunyoka kambe kulungile ukwenza lokhu na ake sizomnumzana David Abnyana Ngwenya inyanga ikunhlanganiso yabo siyaze yezinatha lonkosikazi Lilian Moyo Mlilo ongukansela idolobheni lakobulawayo bexoga ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7
Kulunyoka lukhona yokubiya umuzi indoda yabiya umuzi wayo njengomuntu ebiya emasimini ukuthi inkomo zingafohleli kulabantu ke ngemhlobo abakwaziyo ukwenza lokho esingathi thina beshankwe la laba bebhinga amadonga la manambia
nansi indaba ke mamoyo
ngilalele sibili babo ngwenye ekhuluma uthi indlela yokubiya umuzi ukulunyoka mina ngibona ingani kuthiwa ngezinye indlela nxa kuthiwa yikubiya umuzi akukho right ngaba kwenza bakwenze ngenye indlela phela ukuthi khona kungagcini kusiba lokufa kube lula nje ukuthi abanje lona umuntu uwonile emzini womuntu anti kuthonisiswe kuphele kulokuthi kube sokusiba lokufa imithi yabo labo zinatha ihlupha ngokuthi isuke isibulala abantu ngayikho kunasengakuzwisisi khona lokho
Baba Ngwenya natuke udubo khonapho ye uyambuza umama lapha uthi
ye kunjalo sibili uqinisile ukubulala kuyinto embi njalo lokubiya lakho kuyinto enhle ngoba abanye babe sebefohla ngegunya ukuthi uzakwenzani laye umama enze ngegunya uthi nxa ungubani kube sokudala khona lokho uzathi uyakhangela ufica ukuthi abantu ababulala abafazi babo bewagamula ngehloka kunjani njani kuyizinto ezimbi lezo kodwa ke nxa usuthiya ukuthi umntafe kubi futhi lakho kusafana lokuthi umuntu umgamulile wafa
iye mamoyo nako ke uyezwa ubaba Ngwenya uthi hayi kulokubona phela ukugona lapho
Nyamuzwa sibili babo Ngwenya indlela akhuluma ngayo ukuthi konke kubi lokuthi ungathola umuntu kumbe lo nkosikazi wakho umgamuli ngehloka kufanana nakhona ukho kuthi enini lokho kuyinto abantu kabakhulumisane kuyatholakala lokhu kehle ukuthi umuntu umthole elomu kakho ungathola umuntu esesenza into eyinaleyo kuyabe kukhona endlini kumbe kunga-understandani endlini so kuyabe kufuza abantu bahlaliswe phansi kulungise
baba Ngwenya akula inye indlela yini yokuthi kumbe kuthiwe ngemithi leyi
ngithemba khona lokho kuyenzakala kuyabe sokuyisicelo sayena lo ocelile ukuthi hayi indelelo iyaphuphuma lokhu isiyaphambili la nxa kungavela ingozi kungenani sengihluphekile mina umkami ngiyamthanda ngalobola ngenza into zonke leziyani abesekwenza ngenhliziyo ebuhlungu lohana besemnika kede hayi izindaba zakho kanti-ke bona abakwazi ukukwenza khonokho yibo abantu okufanele ukuthi bananzelele ukuthi kubulala kubi osebulele nguwe wena nyanga ngoba ngompe isikhali sokubulala
ye masikhangele-ke mamoyo wena ngwakho ucabanga ukuthi kuyasebenza yini
hayi akusebenzi lokho omama ungambona sesenza khonokho kukhona osokukhona phakathi komuzi
kuyabe kunjengani akucace sibili kuyabe
kunjengubaba engxenye uyabesele engxenye ubaba uyabeseswakala esengxenye esengasabonakala endlini esengasela support endlini yikho kucina kudala into ezinjengazengalezi so kuhlala endlini akulalwa nxa ethi kubaba kuyakhulunywa kuze kuse engxenye sesithi mama kunje kungelalutho umama cine sesithi hayi ngcono lami ngiyenze kufanani athi yena sekuzile abesesithi ngcono mna ndingumuthi ngibulale ngoba yena sesizwa ubuhlungu ukuthi ngamlobola njengakhonokho ubaba ikhuluma ungeni ukuthi uyabe sesithi ngamlobola umuntu lowo ngcono ngenze so ngimkhawulise nambona ingani abantu laba babehambe eshesh ngakuvelanga into enjengayena le
hayi udaba sungani solutshisa sibili baba Ngwenya hayi kodwa isikhathi asisekho cela uvale ba
na konke lokho kuqondile into evele idingakala isintu singaze sasolwa ngoba isintu lesikristu yinto ehambelanayo yikho amapastor ngenza-ke bancede ngalutho kulokho ngoba labo bangabantu
ye mamoyo gqiba khonapho ma
yesi sintu sikhona konke lesikristu kukhona but isikristu kasibulali isintu siyabulala mina enza kutshela abantu yikuthi khona abantu kabazama ukuthi nxa kulezinto ezinjalo kabahlale phansi bakhulumisane
lapha-ke sizwe umnumzana David Mrhabinyana Ngwenya inyanga ekwenhlanganiso yezinatha lonkosikazi Lilian Moyo Mlilo ungukhansela edolobheni lakobulawayo bexoka lo Gibbs Dube weStudio 7 isikhathi sethu asisavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili sisonke kodwa-ke ngizalivalelisa-ke igama lami upraxedis Jeremiah ngilichiya ezandleni zohlelo olwe-Studio 7 Live Talk olwabasakhulayo The Connection.